ingcwethi ezifuyo kugatsha lukarhulumente ole-agritec sezantsi emandebeleni umnumzana atishke mtshema uthi inkomo ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi 10,134 sezicubile esabelweni lesi okulesomiso esesabekayo. Umtshema uthi iziqinti ezile nkomo eziningi ezifileyo zigoqele seGwanda, Insiza, Matobo, Bulilima kanye leMangwe. Umnumzana Obert Jerry umabhalane omkhulu wohlangothi lukarhulumente olubona ngezokulima lezifuyo watshela ikomiti ekhangelane lesomiso lesi e-Drought Action Committee mhlaka 19 ngoMpandula uthi kule nkomo ezifika phose enkulungwane 900 ezacuba kuviki yodwa ekuqaleni kwenyanga le esabelweni lesi. Wabika njalo ukuthi kwacuba inkomo ezizinkulungwane ezintathu lengxenye 3,500 esabelweni lesi kusukela ngoNhlangula lonyaka kusafika kuMpandula. Wathi inkomo zasezicuba ngobuningi bazo ngoMpandula njalo kwakukhangelwe lokuba lizakhuphuka inani lezicuba ngeviki. Kule nkomo ezedlula amakhulu ayisithupha 660,000 esabelweni seMatabeleland South. Urhulumente uthi uzama ukuhlenga inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ezibhekane lokuswelakala kwamadlelo lamanzi elizweni lonke. Usobhuku ematshetsheni umnumzana Love Mondlovu uthi isimo sibi kakhulu lonyaka kuwadwane kwanda North.
Ungazalwayo sende 55 years esigcweleyo angazeli ngibone sesimeni esinje kunje sivuka ekuseni sizolinda izifuyo zibuye sivundise nganathangato ngoba vele ziyabanjelwa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Albert Ndiweni oyisakhamuzi kuward 14 eKezi wathi lonyaka iningi lizavala izibaya.
Yazi okulapha kuyesabeka akusela lutho lapha lapha kulalutho sibili nxa kungaphambanisa kuphuze ukuthi lichize abantu bazavala izibaya bazavala.
Inkomo ezisemaphandleni angaphansi kwedolobho leGwanda sezicubele edolobheni esezidinga khona amadlelo. Siqoqele lo kansila waleli dolobho umnumzana Wellington Nare.
Situation yenkomo eGwanda inzima, inkomo zicakile ziyafa ziswela phakathi komuzi utshana busekho egangeni sezibuya phakathi kwedolobho zamtizidle phakathi edolobheni ziningi kakhulu ziyafa inkomo almost each and every day kulusizi kakhulu ngizoangingaziwe inkomo bavule iinkomo zabo bengafidi izinkomo kumbe kuswelakala kwemali lotshana babusekho lamanzi kunzima kakhulu ziyacuba ziyafa kakhulu phakathi komuzi kubuhlungu kakhulu. Ngikhuluma nje kulenye nje efike khonapha eBizane
lanxa uhulumende ephathisa abafuyi ngesicuba senkomo ukudla lokho kubikwa kunganeli okudala ukuthi ezinye zicube. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.